okwesesabisayo ukuthi uhulumende kumbaba umthetho yibo asebenza kutsho ukuthi kungaba yikuphi okuchileyo wakukhuluma ngohulumende okungabangela ukuthi bethi wephule umthetho. So kunika ke abomthetho kumbe uhulumende singathi isibanga sokuthi bebophe nje abantu, kungaba ngabantu abangabe bengajabuleli ukuthi uhulumende uqhuba njani umsebenzi, njalo abantu abangakhuluma lobani abangaphandle kwamazwe bekhuluma ngeqiniso okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Siyakwazi sonke ukuthi phakathi kwelizwe sileyo dubo lezempilo, izibhedlela kazi sebenzi kakuhle. Kungaba licala ukuthi usukukhuluma ke ukuthi eZimbabwe abantu bayafa ngokuthi izibhedlela kazisebenzi kakuhle. Kungaba licala njalo ukukhuluma ngaphandle kwelizwe ukuthi odokotela bayala imisebenzi. So siyibona engani i-patriotic bill ngendlela ekhulunywa ngayo izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende, abantu njalo kwabasoze bekwanise ukukhuluma kumbe ukusola, ukuba lensolo abangayikhuluma loba lobani.
Ku-Constitutional Amendment No. 2, abantu bakhononile ngalibhili kodwa izanu yenelisile ukuyipasisa kulowa House. Okuyinto esingenzeka njalo la ku Patriot Bill, kukhona yini elingakwenza ngalolu daba?
Siyakwazi ukuthi bazasebenzisa amalunga abo eParliamente ukuthi bepasisekele umthetho. Asisela ke singathi opposition eyazakalayo enganqabela ukuthi ke ibhili leli lingabe ngumthetho. So kulula ke ukuthi befumane abazama ukukwenza, kodwa ke njengenhlanganiso ezizimelele zodwa, njalo simelele abantu nje abathizele zisebenzi, silakho ukuthi nxa ibhili le iza sithathela ilungelo lethu, ilungelo lokuexpressa esikufunayo, ukukhuluma esikufunayo, siza kwanisa ukuya edali sizama ukuchallenge ibhili leli ukuthi hayi ibhili leli kumbe umthetho lo osukhona ususivaleke umlomo. Iconstitution yelizwe iyasivumela ke ukuthi abantu beexpresse indlela abafuna ngayo, njalo abantu bekwanisa ukukhuluma abakubonayo. Nxa kuyikuthi libhili izaba khona ngendlela abakhuluma ngayo, sibone ngani ke izathathela abantu ilungelo labo lokukhuluma njalo lokuexpressa abakufunayo. So kule opportunity ekhona ukuthi abantu bangaya edale Constitutional Court baye challenge ke ukuthi umthetho lo usuthathele abantu ilungelo labo lokuthi bekwanise ukuze expressa kumbe ukukhuluma okungaba kuyabakhathaza.